Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho-ke kumele sikukhangele ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa, okuthiwa ile-corruption e-Africa jikelele, kukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So kumele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ingaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu, kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba amakhosi asakhangelisisa, akukabi lempendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu lwana libona ukuthi lizwe linjani namhlanje, akulanto eyinya libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele, abaselalihloni, bayatshontsha sibili. Lokhu esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek yizinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa, inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi, liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube, omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZanu PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke kukhanya ngazani kuthiwa yini abakubandla le iZanu PF, njalo lo mongameli laye phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani kulokhu Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF, engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs lani bona bengabuzi. Kodwa asizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani, njoba sibona lezimali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha, njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku-corruption njengomeya oweHarare, sebebhadele enye company ukubana abathiwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full. Ingakanjani? Ingakasupply, kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe-CCC ekhulume njalo ethi yena amadili akhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga. Asiyo corruption yini? So asithini thina amapolitics
Are ye khonapho-ke baba Mlalazi, yamuzwa ukuthi hey la ku-opposition phela kumbe laba abaphikisayo kukhanya kulo mkhohlakalo obumangalisa kakhulu. Ingena khona baba.
Ye kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushifta i-blame kuthiwe iya ku-opposition ngoba abantu be-opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku-DNA yeZanu PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngabe kuma-council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye, kayisikho ukuthi loniwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi liphelile kungamagodigodi zimbobo, kayisike meya wakobulawayo kumbe nama-councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption iyilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and institutionalized. Ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwa ama advance payment kumbeni kwathini. Yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku outside ama regulations e finance bakukope kuzani ngoba izani uyaqala ukukwenza. Silawo ama examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike namhlanje kufike kubonasa. Ngithola laba esibabona bebotshwa namhlanje. Sifuna ukuvalwa njalo. Isso.